ukukhombisa sobala ukuthi umumo wezinto ulukhuni. Akusonto singayibalekela leyo. Into eqiniswe ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyo eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola le-America. Ngoba umholo labantu ade lisedoleni le-America njengoba vele iphumile kwase edoleni le-America abayibond. Yikho lapho sekulobunzima khona. Akula nto ehlanganayo kade. Kodwa uhulumende welula izandla zomuntu ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe. Uvulile file amasango yileqiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi isuke ezedlile ukuthi kumele kukhulunyiswane. Kukhulunyiswane sibili abantu bakhangele sibili umumo okhona. Lakho kumele kube abantu bebe bekhangela umumo esiphakathi kwawo lobunzima esiphakathi kwabo bakuvuma ukuthi hayi sibili siphakathi kobunzima bese kusiba nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise olunye uhlelo olukhona olwazi sisebenzi. Kodwa engikuthandayo ukuthi kumele njalo sibe abantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele ukuthi kuyanuma sikhangelele khonokho duduze ukuthi xa sikhangele ukuthi kulunga uhulumende usesemutsha lo asimncediseni lathi njengesenzi kakhulu.
Ye kodwa kukhanya kusobala sibili lapha bagawula ukuthi uhulumende ungani sefuna ukubethusela abakhala lo msebenzi ikakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force. So beze betshala uvalwa ngakhonokho. Ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubekela phambili babagawule.
Uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Hhatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho okuleqiniso futhi phakathi lokulezithembiso ezilandelayo ukuthi hhayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akula muntu ongaboniyo dubisa ukuthi phakathi komumo onjani. Amadoda omthula incube babhizi bayasebenza ngileqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane esithile eziyizinto sizazibona zisenzakala. Ngiqinisile sibili ukuthi akulalwanga lapho kuyasetshenziswa sini. Kodwa-ke ngilusiza ukuthi sebenza ngena phakathi kobunye ubunzima obedlula bonobo ukuthi into zilunge. Umgwaqo esihamba ngawo usesezabala lamagwampa lamagudi sibili kodwa phambili ngale kuzalunga. So kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela. Kodwa okunye engikuthi engizama ukuthi ngifike kikho yikuthi singahlanganisa izinto lezidli politics kwabantu bakithi. Ngoba abanye ezepolitika sebengena sebethola ithuba lokuthi bangene ngento into bajumayele ivangeli lawo batshela abantu ukuthi hey uhulumende ngabe uyaholisa abantu ngama-US dollar. Kodwa bona ama-US dollar akhona khona ayivele bekwazi ukuthi kawakho nabo bengalawo.
Lezi yindlela. Nxa sikhangele babagawule khonapho okutsho siyakuzwa sibili. Kodwa-ke nxa uzubheka sibili ukuthi ama-RTGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kweZimbabwe. So-ke yikho befuna ukuthi beholiswe ngama-US dollars njalo bathi i-politics kumbe zombusazwe azikho phakathi. Batsho njalo gawule.
Ye, liqiniso lelo. Ngithanda ukuthi kube njalo lezinhliziyweni zabo kodwa bengabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becatshile besenza okunye okungayisiko. Kodwa mina engikugcizelelayo tiki ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanikwa ithuba wakithi ngabe sokwedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hhayi le kuqiniswa ukuthi umthuli baza besephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa kona lezisebenzi zikahulumende. Kodwa uhulumende kayihlulekanga uthembisile njalo uyathembisa kathi sokuthi ukuthi okunye kwakhona ezizinto zakhona izikhala zezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezishiyeneyo. Kodwa-ke okufanele okukhangelayo ukuthi lokunye ezisebenzi zikahulumente zidinga ngincediwe ngakho ngoba yona imali ye-America leyo asinayo.